abantu jikelele beZimbabwe bayayangiswa ikungaziphathi okulenhlonipho okwenzakalayo aluba abantu sebeseParliament. Abantu bathi besenza ukhetho bakhetha abantu ukuthi baye bamela, besenzela ukuthi kube yindlela yokuthuthuka kwezabelo zabo lokuguquka kwempilo. Kabafuni konke lokwana esibona kuthona kusenziwa, senziwa ukuhlabela lokubangelana umsindo layo wonke ama-dramas la esikhuluma ngawo. Ngithemba umthetho usuzwakele endlebeni zabo labomkhula bethu abe-opposition ukuthi hayi madoda, phela lapha sisebenzela abantu, kasisebenzeli ukubuya sizokuthi omunye uyalayitha omunye uthela amanzi. Asenzele ukuthi omunye uyalumathisa omunye uyakhwezela. Umlilo lo ube ozaguqula impilo zabantu. Angiboni ukuthi bazakwenza. Bangakwenza kuyabe kungamangalisi ngoba angithi sebeke bakwenza. Sokukabili bekwenza njalo kule 9th Parliament. Bangenza njalo-ke ngokwazi kwami uSpeaker of Parliament uzabadedela bazifumele ayitshona beseza okwenza ama-personal businesses abo phandle ngoba babekhombise ukuthi kabalandanga ukuzofaka imiklomelo ethuthukisa ukuhlala kwabantu ababakhokhelayo. So asikukhangeleli inkomo ukuthi kwenzakale khonoko, kodwa kungenzakala kusimangalisi.
Khona kuyini okukhangeleleyo embikweni kamongameli Mnangagwa?
Sikhangelele ukuthi umongameli akhulume ikakhulu ngesimo somnotho. Sikhangelele ukuthi njengoba bekufakwa imithetho ehambelana lokuqondisa indlela amabhizinisi aziphatha ngayo bekhangelane lomnotho, kube yindlela yokuthi yena aza kukhuluma kube ngokuza kupha i-direction kumbe lapho kumele kuyiwe khona. Uzananzelela nkomo ukuthi umongameli kunyekele lohulumende baphe amazwi wokuthi ukusetshenziswa kwemali yangaphandle kube yinto ezabanjwa njani. Khonokuyana-ke abantu bebengakakuthathi ngendlela ekhangelelwe ukuthi aluba bakuthatha ngayo, kodwa yindlela yokuqondisa umkhonomi-ke leyo, ngoba akula lizwe eliphila ngokuthi intando kazelusile wonke umuntu uphonge ukusebenzisa imali ayifunayo bekhangelela phansi amandla ayemali yakuleli.